Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 10 kuNcwabakazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu bayakhuthazwa ukuthi bahlale ezindlini uma kungela sizathu esibalulekileyo ukuthi umuntu aphume phandle. Uma kulento eyenza ukuthi udinge ukuthi aphume phandle, kufanele ukuthi umuntu wonke afake imask.
Sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4649 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Ingcwethi zezempilakahle zisithi ukusilela kolwazi ebantwini ngengozi yegcikwane leli yikho osokubangela ukuqansa kwaleli nani. UZulu weZimbabwe namhlanje unanze usuku lamaqhawe ele Heroes Day okwakuqala selokho wayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe wabhubhayo. Abalwela amalungelo amantombazana labesifazana bathi uhlelo lwe-COVID-19 lockdown eZimbabwe soludala inhlupho kunhlelo zokufundisa amalunga ngamalungelo abo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Isigaba seManicaland silahlekelwe ngabantu ababili izolo nge-COVID-19. Omunye ofele esibhedlela, omunye watshonela ngekhaya. Lokhu sokukhweze inani lasebebulewe yilo mkhuhlane kwabalikhulu lane i-104. Okwamanje, sebezinkulungwane phose ezinhlanu, 4649, asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Asebehloliwe ukuba balegcikwane leli loba hatshi. Lokhu laqhamukayo elizweni ngombimbitho lonyaka. Sebezinkulungwane ezidlula ezilikhulu 149,748 emazweni awezwekazi le-Afrika asebetholakale belegcikwane leli sebesedlula isigidi 1,047,218 labulala inkulungwane ezidlula ezingamachumi amabili lantathu 23,253 kubika abenhlanganiso ye-African Union. Abekolishini le-John Hopkins University babika ukuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezingamachumi amabili 19,895,082 abafunyenwe bele COVID-19 yabulala inkulungwane ezingamakhulu phose ayisikhombisa 731,864. Ingcwethi kwezempila kahle zithi ukusilela kolwazi ebantwini ngengozi ye-COVID-19 ngokunye osokusenza inani labatholakala belalo bengalambali yokuya kwamanye amazwe liqanse eZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inani labatholakala bele COVID-19 bengazange bethekelela kungaba kwamanye amazwe loba lapho elibhahe khona liqhubeka liqonga osekudida ingqondo yabanengi. Ingcwethi zezempilakahle zicebisa uZulu ukuba alandele iziqondiso ezabekwa nguhulumende elandela ezabekwa la yinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-World Health Organization. UDokotela Xolani Ndlovu ngenye yalezingcwethi okhuthaza ukuqakatheka kokuzivikela.
Abantu bayakhuthazwa ukuthi bahlale ezindlini uma kungela sizathu esibalulekileyo ukuthi umuntu aphume phandle. Uma kulento eyenza ukuthi udinge ukuthi aphume phandle, kufanele ukuthi umuntu wonke afake imask. Lokhu kuyinto esemthethweni ongenza ukuthi ubotshwe ubhadalisele fine uma ungatholakala ungelayo leyo mask.
Lalawo ma-mask uDokotela Ndlovu esithi kuqakathekile ukuba agqokwe ngendlela eyiyo eqondileyo.
Njalo nxa ufake i-mask igqoke ngendlela efanele, ifanele ukuthi ivale amakhala kanye lomlomo, ungahambi uvule amakhala ngoba ngesikhiwa sithi defeats the whole purpose of using the mask.
UDr. Gary Shaba uthi bakhona abazitshelayo ukuthi bavikelekile lapho begqoke imaski zabo kuphela bengazi ukuba zikhona ezinye indlela eziningi ezingasabalalisa lomkhuhlane.
Esesikunanzelele ukubana amamaski anika abantu igunya elokungani sebevikelele emkhuhlaneni lowo. Nxa sinanzelela lomkhuhlane uyahlala endaweni ezinjengesezivalweni kumbe phezu kwamatafula kumbe uyakwanisa ukuthi uthole nxa omunye ngakhohlele esegcereni kwakho. Okwenzakalayo ukubana nxa umuntu egqoke imask usezibona evikelekile kakhulu kulo umkhuhlane kodwa lokhu kungasiqiniso usungawuthola umkhuhlane ngokwenza njani ngokubamba kumbe kungaba kuyitafula kumbe ukubamba imali kumbe ukubamba kumbe zingaba zifoni esisebenzisayo ngokunjalo inkuthazo ngeyokuthi imask yodwa kayisiyo evikela umkhuhlane kodwa okunye okubalisela ukugeza izandla lakho kunjani kuyancedisa
ukusilela kwendawo lapho inengi likaZulu elingayahlolwa khona lanxa zingakabi khona izibonelo zokuba umuntu ulayo nalo bahathi iCOVID-19 ibikwa kungenye imbangela yalokho kuquqansa kwenani osakhulayo waseHarare uSteven Sibanda uthi uqathekile ukuba umuntu wonke ahlolwe azi ukuba ulalo nalo bahathi lelo gciwane
Na ngombono wami ngicabanga ukuthi abantu bonke kumele ba testwe iCOVID-19 ukuze sibe le actual number etshengisa ukuthi abantu abahlaselwe ngolomkhuhlane bangaka eZimbabwe.
Okwamanje abogatsha lukahulumende lwezempila kahle lamanye amankampani amalutshwana avumelekileyo kuyibo abaqhuba lumsebenzi wokuhlola ukuba umuntu ulalo leli gciwane loba hachi njalo lokhu kusenziwa kusibanga sokuthi umuntu uselazo izibonelo ezikhomba ukuba kungaba ngeze COVID-19 na. Embikweni awethulele intatheli izindaba kunsukwana yesanda kwedlula ngemva komhlangano wequla labaphathi ntambo. Umphathi ntambo wezamabhizimusi amancinyane unkosikazi Sithembiso Nyoni uveze ukuba isilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini 75% salo msebenzi wokuhlola uZulu igciwane leCOVID-19 kungoqhutshwa nguhulumende ezibhedlela zakhe ezehlukeneyo kulehlekana elihlolwa endaweni zamankampani azimele wodwa ezibhadalelwayo ngedola leMelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingoMavis Gama.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
UZulu weZimbabwe namhlanje unanze usuku lwamaqhawe olwe Heroes Day. Okwakuqala selokho wayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe wabhubhayo. Kodwa iningi lithi ilanga leli livele kalitsho lutho ngoba injongo yamaqhawe yokuya empini yokukhulula eleZimbabwe lokho ingakafezwa. Umlondolozi Ndlovu sethulela lo ludaba ngocweleyo.
Ilanga lokukhumbula amaqhawe lonyaka kalizange libe lombuthano omkhulu njengemvama ngenxa yokuqhamuka kwegciwane leCOVID-19. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqakathekileyo wokunanza leli langa emsakazweni weZBC. Umnangagwa uthe uhulumende usenquma ukwakha izithombe zokukhumbula amaqhawe awomvikela wokuqala wamaNdebele afana lenduna uMtshane Khumalo, uMakoni, indlovukazi uLozi K. Khumalo, uMgandani Dlodlo, uKagubi, uChanginuka labanye njengalokho okwenziwa isithombe sikaMbuyane Handa eHarare. Njengenjayelo usole izijezo zomnotho ezafakelwe leZimbabwe ngamazwe aphetsheya afana leMelika esithi ziyenza umthwalo wokugcwalisa izifiso zikaZulu ube nzima.
Commemoration of our National Heroes Day. This occasion
Ngesikhathi sinanza ilanga leHeroes Day, ilanga leli liqhakathekile kakhulu embalini yethu njengelizwe. Sikhumbula lokubonga amadoda labomama abazinikelayo ukuthi sithole inkululeko. Namhlanje sinanza leli langa ngesikhathi abantu besihlasela.
Kodwa uZulu usole kakhulu isimo eseZimbabwe wamanje ngesikhathi sokunanza usuku lwamaqhawe. Omunye wabasola lindlela ilizwe elimi ngayo ngumnumzana iPitule Maphosa isikhulumeli sebandla leZaphu yena othi amaqhawe eZimbabwe afela ize.
Le iZimbabwe siyibona namhlanje yasethusa ikakhulu njengabantu bezaphu abalwela leli lizwe. Maqhawe wonke afayo elwela leli lizwe nabantu abafela into engekhoyo.
Unobhala webandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi kuyadanisa ukuba uhulumende kaMnangagwa usebhadala amakhiwa imali yomhlabathi wona oyinjongo enkulu yempi yenkululeko.
Laba abalalayo nxa bengavuka bengethuka kakhulu ukuthi kambe yikho sibili lokho esawuhamba sakulwela, ngoba amaqhawe ahamba alwela ukuthi umhlaba ube sezandleni zabantu. Namhlanje uhulumeni kaEmerson Mnangagwa uthathe imali engange $3.5 billion ethi yena uyinika abalimi abamhlophe akade belamaplazi.
Ingcitshi ecubulunga ezombusazwe umnumzana Richard Mahomva uthe intsha kumele icabangisise kabanzi ngelanga leli.
Leli langa lisikhumbuza ukuthi ilizwe lethu lathola inkululeko ngendlela enzima. Phezu kwakho konke kusikhumbuza isifutha sokuthandilizwe kwabanye abasaphilayo labanye abangasekho, okusenza njalo ukuthi uma thina sizikhangela kathesi njengentsha yaseZimbabwe kufuze sizibuze ukuthi silesifutha yini esasilalabo esibakhumbula namuhla.
Osakhulayo umnumzana Munache Mduza uthi kuqakathekile ukuba abatsha bafunde ekuzinikeleni kwamaqhawe wona ala impi besese ngabantwana.
Sithakazelela ilanga elamaqhawe lamaqhawekazi afela inkululeko yeZimbabwe. Amaqhawe lawa bathi beshiya empini yenkululeko bahamba bengamayuthi. So esingakufunda thina njengamayuthi akhathesi ukuthi sibe lesifiso esekubona ilizwe lethu liphumelela.
Ilanga leHeroes Day linanzwa minyaka yonke ngenyanga kaNcwabakazi kule nkuthazo yokuba uZulu akhumbule abaningi abalelwa uzibuse weZimbabwe. Abaningi elizweni abasaliqakathekisi kangaka leli langa besithi lisetshenziswa iZANU-PF ukufihla okubi okwenziwa nguhulumende elizweni uZulu ehawula okunjengenkohlakalo. Abaningi bathi uhulumende kaselaso isineke okumele abe laso esatshengizwa ngamaqhawe alwela impi yenkululeko. Obona ngokwethulwa kwembiko ebandleni leZANU-PF umnumzana Tafazwa Mgwadi uthi indawo ebekwa amaqhawe esizwe eye-National Heroes Acre eseHarare izaqhubeka iqakathekiswa lanxa amanye amaqhawe anjengomnumzana Robert Mgabe engabekwanga khona. Lokhu akwehlisi isithunzi sokuba liqhawe kwabo. Nanku kulamanye amaqhawe aphiwa inhlonipho eqhawe lesizwe kodwa akhetha ukubekwa kwezinye indawo ezingasizwe Heroes Acre abafana lomculi owayelodumo Oliver Mtukudzi labanye. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Ukusenjalo abalwa impi yokukhulula eleZimbabwe abangamaqhawe lamaqhawekazi emhlubulweni weMandebeleni baveza imbono yabo ngelanga lokubananza. Iningi labo lithi okwenzakala elizweni kusukela bethatha ilizwe kwabamhlophe kunxele njalo kulihlazo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Zimbabwe lathola inkululeko embusweni wabamhlophe ababencindezela abensundu ngomnyaka ka-1980 ngemva kwempi eyakhokhelwa ngamabutho awebandla lezaphu aweZipra lelezanu elezanla. Kodwa abezaphu bathi lokhe ilizwe balithatha kwabamhlophe umbuso okhona ubaphethe ngocuku njalo sekulihlazo abakuyela empini. Umgcini sihlalo weZipra Veterans Trust umnumzana Benny Ncube uthi osokusenzakala elizweni ayisikho abakuyela empini.
Abakwanisi ukuthi bebe lokukwanisa ukuthi bethengele imuli zabo akade befisa ukuthi bebathengele zona. Njalo ngaleli langa lalamhla okubahluphayo ikakhulu abantu beZimbabwe ukuthi nxa sikhangele kulokuhlukunyezwa esikuzwayo ukuthi kuyenzakala ikakhulu ebantwini abangomama besifazana labantwana. Okuyikho okusikhathazayo ukuthi kanti uzibuse sasidingela obana, nisasidingela abantwana bethu, sasidingela umama ukuthi labo bezizwe bengabantu abakhululekileyo.
Omunye wabalwa impi yenkululeko umnumzana Benny Moyo uvumelane loNcube ethi abalwelanga ukuhlukunyezwa kwabantu, inkohlakalo lobubi bonke obenzakala elizweni okwamanje.
Amaqhawe awulwelanga izizalwane zeZimbabwe ziye esibhedlele ezingalamithi. Sasilwela ukuba sithole inhlala kahle, hayi corruption esibona lapha.
Unkosikazi Thoriso Phiri ngomunye wamaqhawekazi awaya empini, yenake uthi ilanga lalamuhla liqakathekile libakhumbuza abanye babo abasala egangeni kuthi izihlobo zabo lokhe zingazi ukuthi bakuphi.
Kule second government ayisinanzi ukuthi kulamazipa. And the history ephumayo ayiseyiyo lethi nesiyazi. Sicela ukuthi kube le history ezwakalayo ngoba salwa impi okufana nayo.
Abalwa impi bekuviyo lezipra bonke bakhuluma ngazwilinye bethi bayabandlululwa kukho konke okwenzakala ezweni, njalo uhulumende wakuqala lalo okhona manje ngabahloniphi kugcina kudala ukuba ilanga lalamhlanje liphele isisindo, njalo lokuphuma kumabonakude emisakazweni kungamanga okunye kuyababandlulula. Ekhuluma lamhlanje kumabonakude ngesikhathi kunanzwa ilanga lamaqhawe, umongameli Emmerson Qambutso Mnangagwa ukhuthaze abantu ukuba babambane, njalo uhulumende uphakathi kokuqala ukwakha izithombe zalabo abaphatheka empini yendulo leyokuthatha ilizwe kwabamhlophe, ukubhala imbali yokukhulula ilizwe kanye lokupha amabizo kuzakhiwo lemigwaqo ngemizamo yokunanza ilanga lamaqhawe. Ngimele isitudiyo Studio 7, ngiwo Bulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Live Talk namhlanje siqhubeka sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe. Kodwa likhumbule alenelisi ukungena kulolu hlelo ngoba sisebenzela emakhaya ngenxa yegcikwane leli. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ele China selefakele izizalwane zeMelika ezilithumi lanye 11 izijeziso zenotho ezigoqela amalunga edale leSenate, athi uSenator Ted Cruz lo Marco Rubio liphindisela ukufakelwa izijeziso ezifanayo kweziphathamandla zalelo lizwe leseHong Kong. Ngemva kokuba inkulumo zokuphuma le mali okumele ihlenge uZulu weMelika zehlule phakathi kwamalunga edale lePhalamende elizweni leli, uMongameli Donald Trump ugcine esayina isiqondiso ngomgqibelo sokukhishwa kwemali yokuncedisa kusimo sezomnotho oqhubeka uwonakala ngamandla ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19. Lokhu kusolwe ngamalunga alelidale amabandla wonke awama-Democrats lawelakhe elama-Republicans. Ibhanga lamazwe womhlaba ele-World Bank libika ukuba kulezigidi ezingabalikhulu zabantu bakwele Ethiopia abalakho ukubhekana lendlala embi njengoba udubo lobuyanga soluhlasele kakubi kulelo lizwe ngenxa yomonakalo odalwe ukuqhamuka kwe-COVID-19 kwezomnotho kulelo lizwe. Sizigqiba lapha ezivela kwamanye amazwe. Lilami uMaikove.
Abalwela amalungelo amantombazana labesifazana bathi uhlelo lwe-COVID-19 lockdown eZimbabwe soludala inhlupho kunhlelo zokufundisa amalunga ngamalungelo abo ukuze bafinyelele lula okudingakalayo empilweni zabo, okufana lezembatho zokugcika lapho sesikhathini. Intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Obona ngemisebenzi kunhlanganiso lwelamalungelo amantombazane eCatcher Sisterhood, unkosazana Deborah Mwatse uthi umumo lo ubangela ukuba iningi lehluleke ukuthola uncedo kwezempila kahle ukugoqela ukuhlela lokuhlelwa kwemuli ukuzivikela kugcikwane lengculaza ele-HIV AIDS lokunye. Unkosazana Zanele Maseko osebenzelana labasakhulayo kudolobha lakoBulawayo uthi umumo wama-lockdown wenza abesifazane baswele le ndlela yokuzinakekela ngayo njengoba bengesenelisi ukuya hoda abakuthengisayo phandle kwelizwe.
Kuba baningi esembazile bakhala ngokuthi i-sanitary ware is very expensive and is actually affecting reproductive system noma abaningi bagcina sebenzisa amanye amamizi amalembu yikho lapho abantu singathola khona i-cervical cancer.
Uthi okudingakalayo yikuba kuphunywe le mizamo yokutholisa amantombazana labesifazana izembatho abazisebenzisayo lapho belandela ezama-sanitary ware. Amalunga ejalele ephalamende ambalwa agoqela unkosikazi Priscilla Misiairambwi Mushonga sebelesikhathi eside bekhankasela ukuba amantombazana lezifundi batholiswe isanitary ware kungelambatalo. Unkosazana Nontobeko Dube osebenza lamantombazana phansi kohlelo lwesimba nehutano emguza lasemzingwane uthi kuphathisa kakhulu lokhu besebenzelana kakuhle lamantombazana kulezi ndawo.
Sikhangela abantwana from the ages of 10 to 24 abantwana bafunda ngama-social reproductive health and rights abo kanye lokuthi ama-services bangafinyelela njani.
Uthi khathesi konke lokhu sokumile kuthi abantwana abanenkanje bengela sizo okungabangenisa engozini ngoba into eqhakathekileyo iyukuvikela impila kahle yabo kuzifo ezichiyeneyo lokuzithwala bengazimiselanga.
I-information going on i-social and reproductive health and rights kuyinto nje esilelayo phakathi kwe-age group yona le esikhuluma ngayo ngenxa yokuthi isikhathi esiningi nxa singekhaya yinto engakhulunywayo, nxa sifika esikolo futhi yinto eyesabekayo.
Ingcishi zithi abesifazana lamantombazane edlula amakhulu amane 400 balahlekelwa ngumphefumulo nsuku zonke edabeni oluphathelane lokwalamisa kuhle imuli lempila kahle yabesifazana emkhoneni wase-Sub-Saharan Africa. Njalo ukusilela kokulinganiswa kwamathuba kwabesifazana labesilisa kubangela ukuqonga kwendaba zamantombazana azithwala engazimiselanga. Uhulumende wabumba ihlanganiso ye-National Family Planning Council waphinda wabeka imithethwandaba eyama-victim-friendly courts lasemahofisini amapolisa kunkamba ezijeneyo zonke bejongeke ukuvikela abesifazana ikakhulu amantombazana lapho behlukunyeziwe loba ukudlwengulwa. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 kuband le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangene lequla leziphathamandla zikahulumende weSouth Africa elithunywe ngumongameli walelo lizwe uMnumzana Cyril Ramaphosa ukuzohlolisisa ukuthi kungabe kulokwephulwa kwelungelo loluntu eZimbabwe. Lokhu kwethulwe ngumnumzana Nick Mangwana isiphathamandla sikahulumende kugatsha olubona ngokwethulwa kwembiko. Abakuqula leli ngunkosikazi Baleka Mbete, Sydney Mofumati, Longwakho Ramathodli njalo bakhangelelwe ukuhlangana lamabandla aphikisayo labalwela ilungelo loluntu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Siyabona ke ukuthi ke laba abantu abathumele, yebo umsebenzi nje wabo yikuthi beyobona isimo bebuye ke sebencoma kupresident uCyril Ramaphosa ukuthi kuzohamba kanjani. Kodwa ke uMnangagwa engumnangagwa akulindelekile ulutho olutheni azolwenza ngakho lokhu ngoba uma silandele izinkulumo zaba bezano PF azithembisi ukuthi izinkulumo ezivumayo ukuthi akhona amalungelo abantu ahlukunyezwayo yigovernment yabo. Asilindelanga ke okutheni kuye uMnangagwa ngoba siyamuzwa ukuthi uyaphikisana nokuthi abantu bahlukunyezwe.
Khona ngapho kwele South Africa siyabona ukuthi kulabanye abakhankasela ukuthi kube lokuthula kwele Zimbabwe. Singathi indaba leyo ibahile yini?
Okwamanje lilodwa kuphela iqembu kumaqembu aphikisayo akhuluma ngento yeZimbabwe. Amanye wonke athule. Singabala nje kuwa amaqembu amakhulu aphikisayo, iDA, iIFP, awakaphawuli, awakaphumeli egcekeni ukuthi sizwe ukuthi bona bathini. EFF esiphumele obala njalo nje iyakhuluma ngamagama aqinileyo ukuthi sokuyisikhathi sokuthi kube khona okwenziwayo ngohulumeni wezanu-PF. Kube ke nezinhlangano lezi ezemphakathi esingathi thina ama-civil organization, kodwa ke kumaqembu epolitiki cha awakhulumi nje ayithulela ungathi akwenzeki lutho eZimbabwe.
Kuyikuthi iqula leli lingahlangana labalwela ilungelo loluntu lamabandla aphikisayo?
Njengobani vele nje abantu bebasola, akukho lutho olutheni ngaphandle kokuthi bangabuya nezincomo. Izincomo lezo mhlawumbe futhi ezingenza ukuthi sibone uCyril ezuchairperson we-African Union. Kungela lutho futhi oluthena lwenzayo, ngoba phela vele laba bantu izanu siyayazi ukuthi sisebenza kanjani. Isengafika ibavala imlomo, begcine bengenzanga lokhu abantu abalindele ukuthi kwenziwe.
Lowo ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxelaye eseJohannesburg wele South Africa. Iqembu lomdlalo kakhilikithi emlimela ilizwe leAfghanistan libikwa selingasabuyi ukuzodlala kweleZimbabwe njengalokhu obekuhleliwe kungenxa yokuqansa kwenani lababanjwa belegcikwane leCOVID-19 elizweni. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Cricket uDarlington Majonga uthi uhulumende walile ukubapha imvumo yokuba badlale leqembu leAfghanistan ngoba inani labantu asebetholakale belomkhuhlane weCOVID-19 liqhubekela phambili lokhu liqansa mihla ngemihla.
Tayibe neshubiro yekuthi
besilesifiso sokuthi sidlale njalo umdlalo wecricket elizweni. Ngikhuluma kanje amalungiselelo okuthi sidlale leqembu leAfghanistan sesiwamisile. Lokhu kungenxa yokumemetheka kogubhane lweCOVID-19 elizweni lethu. Lokhu kwenze njalo uhulumende engezelele indlela ezikhangelelane lokuvukela abantu.
Iqembu leZimbabwe bekumele linqikelane leAfghanistan kumidlalo emihlanu yohlobo lwe-2020 kusukela mhla zingamashumi amabili lambili kunyanga kaNcwabakazi. UMajonga uthi ukungabi khona kwalimidlalo kutsho ukuba umkhuhlane weCOVID-19 usukhuthise iqembu leZimbabwe ukudlala lamaqembu lisele Ireland, Australia, India kanye lalo ile Afghanistan.
Tainge takumbira hulumende kuti itibhume.
Sasicele kuhulumende ukubana asivumele ukuthi sidlale le midlalo njengoba sasithembise ukwenza konke okukhuthazwayo ukubana ugubhane lo COVID-19 lungamemetheki. Uhulumende wathi akweneliseki njengoba amaqembu emidlalo avela kwamanye amazwe engavunyelwa ukungena elizweni lethu njengeyinye yendlela yokuvukela ukumemetheka kwe-COVID-19.
UMajonga uqhubekele phambili wathi abadlali bazaqhubekela phambili bezilolonga bengakibo, njalo kungenzeka iqembu leZimbabwe liyedlala elizweni lePakistan ngenyanga kaMfumfu nxa isimo singaba ngcono. Umkhuhlane we-COVID-19 usohlasele abantu abedlula izigidi ezingamashumi amabili selokhu uqhamuke ekupheleni kwanyakenye elizweni laseChina, njalo usubulele abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa emhlabeni jikelele. KweleZimbabwe kulabantu abedlula inkulungwane ezine abatholakale belomkhuhlane we-COVID-19, njalo sekufe abantu abedlula ikhulu. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo.
Doctor Hagazo, hello.
Yeah, what do you want?
How can I help you?
Come on, you can't.
akehlukane ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Sebezinkulungwane phosa yezinhlanu 4649 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Ingcwethi zezempilakahle zesithi ukusilela kolwazi ebantwini ngengozi yegcikwane leli yikho sokubangela ukuqansa kwaleli nani. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.